elingalitshona njani zilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe yena olwela ilungelo labesifazane. Lamhlanje ke sixoxa ngontombazana owaba lodumo kumabona kude uMakanaka wakadama. Yena osesungule inhlanganiso yokuphathisa amantombazana ayendiswa esasemancane. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ulibona njani udaba lo?
Hayi, mina ngibona kuyinto eyamukelekileyo ngoba vele izandla zintuthwane njalo sihlala sikhala ngokuthi khona amantombazana ayendiswa esemancane. Sidinga abantu bokusiza, sidinga abantu bokukhuthaza abazali ukuthi bengavumi abantwana bethathwe bebancane.
Siyabona ukubana emaphephandabeni lapha lugcwele udaba lokubana hayi untombazana lo wayenza lokho okuthiwa ngesilungu i-example embi ebantwaneni abanye abangamantombazana. Ungathini wena ngalo?
Mina ngithi usize ukuba khona thina njengabantu esithi esingabantu abazintatheli bedlaba sindaba esikhuthaza abantu ukuthi khona kasikhulumeni ngendaba zabantwana laba, sikhulumeni ngokusiza umntwana oyinkazana. Kuthi sokukhona umntwana oyinkazana owadlula esigabeni esinjalo owenelisa ukuthi akhulume ngolwazi, hayikhona okokucabangela, hayikhona okokuxoxelwa, kodwa esitsho ukuthi mina ngadlula kukho ngangiwumntwana onje abazali bathi ngiyende lami ngavuma ngangisethandweni olungaka ngikhangwe ngumntu wayethethe omunye umfazi. Asitshele yena adlula kukho, siphinde sithi thina khona hhayi ufuna imali ufuna ukwenzani. Ye mhlawumbe liqiniso ufuna ukuthola imali kumadona, kodwa amadona lawo kathi wona izithutha yini? Kazila ama-system okuthi zibone ukuthi imali yazo kayiphongudliwa kungasetshenzwanga. Njalo futhi ngendlela asaziwa ngakho ngumphakathi, angisho umuntu wonke usekhangele ukuthi ameke sure ukuthi kasoze ayidlalise leyo mali, kodwa ukuthi izwi lakhe liyazakala. How much more better ngoba lumntwana umuntu owabukelwa ngabantwana abaningi. Ngakho-ke ilizwi lakhe mhlawumbe lingezwakala ukudlula awethu abantu abangaziwayo.
Siyabona ukubana abaningi abamsolayo ngabathi yena lo nina yibo abaphambanisayo ngoba unina wavumela khonoko wamendisa umntwana nalo. Ungathini wena lo?
Mina ngingathi kanti bangaka abantwana abamithayo betsheliwe ukuthi ukulala lo muntu ongumfana kuyamithisa, njalo ukulala lo muntu ongumfana ungathathwanga into engalunganga, njalo ungathathwa uzaba lempilo enzima. Sibangaka abantwana abangamankazana mhlawumbe samithayo singathathwanga, abazali bazonda basichothoza, kodwa namuhla basixolela basiphendulisa bathi hayi mntanami uphambanisile kodwa impilo yaqhubeka. Kambe namhlanje lo mntwana yathi uphambanisile usephenduka emphakathini uthi hayi ngaphambanisa ngangingazi, sengifisa ukuthi ngincede labanye abafana lami abangabe bengazi. Abanye bathi khona umntwana le 15 knows wrong from right. Ye liqiniso, but uthando, uthando luyahlanyisa mfowethu. Baningi omama abakhulileyo asebekwazi impilo kodwa bathi bengangena emathandweni benza ama-decisions astupid. Ngakho-ke umntwana le 15 ungam-expecta njani ukuthi enelise ukumisana lo mamakhe athi mama kangifuni le ndoda sokuthi ehambe yoyenza. Ngibona ngani sifake okuningi kube ngumthwalo kumntwana lo kulokuba simsize ukuthi ye into ayenzayo yayimbi, wala udinga ukusizwa, kodwa hhayi sizakuncedisa ukuthi lokho sufuna ukukwenza kube yinto ezaba lempumela enhle.
Singathi nina ngomama ovumela umntwana oleminyaka engu-14 kumbe 15 ukuthi ayenda.
Uyakwazi ukuthi kunzima ukuthi khona umuntu ngimfake icala ngingazange ngibe sesandleenyaweni zakho ukuthi kungani wakwenza lokho. Kodwa ngingakutshela mina ngami, umntwana ole-14 o-15 uku-form 2, umntwana lo akakafiki lasezingeni lokuthi khona angaziphilisa kumbe ngathi khona angadinga indlela yokuthi khona aphilise lo mntwana lo nxa indoda ingamthiya kumbe nxa ingabhubha ume nxa kungenzakala anything. Umntwana lo kimi usesemncane, wayedinga ukukhuthazwa, wayedinga ukuthi avikeleke. Lumama wasemyekela yena wamfucele ukuthi aphile impilo yomuntu omdala osesenelisa ukuthi azisupporte financially njalo abe le ndlela yokuyenza ama-adult decisions, ikakhulu mayelana le-sexual reproductive health yakhe eyabe inzima kwezinye isikhathi for umntwana ongako. Ngoba nxa ule-14 usungumuntu very sexually active kumbe usunatha nama contraceptives ukuthi control family planning umzimba wakho uyabungajayela uyabungaqili ukuthi uthathe ama chemicals wonke lawa bese kungivikela emkhuhlaneni ngoba umama lo wehluleka ukwenza lokhu ngibona ngani it's unfortunate mhlawumbe kuyadingeka ukuthi khona nxa sikhangela indaba lezi zabantwana singakhala abantwana bodwa khangele labo mama ngoba isikhathi eziningi ye ibo mama abafikela abantwana ezidini ezinjalo esingasizithetha hayi omama they are mature omama balolwazi omama bafundile kodwa omama yibo abathi nxa usukhala ngomendo bethi hayi buyela umendo yabekezelelwa kwesinye isikhathi yithi esiba yinkinga kulokho esizama ukukhupha abantwana abangamankazana kukho
hayi kwezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalalela
hayi balaleli ngiyabonga bakithi lihlale lilalele uhlelo lweli elikuhle
hayi lathi sibonge lube lelanga elihle
ngiyabonga mfowethu lawe njalo
lo ke bekungunkosikazi Sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo labesifazane ebesixoxa laye kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilalele.